Umabutho moyo okuhla ngodilwa abatsha kubandlaleza no-PF ngomunye wabathi kumele uZulu akakazele ukuba kwesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokeli yebandlaleli.
Siyakwemukela kakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe, simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo, ngoba abantu abaselamsebenzi, ama-industry abevalile, kodwa sange sidele besilokhu esizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
Umnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uyakusekela lokhu.
Labo abalezimali zabo ama-sanctions vele abathinti, athinta wena lami othengayo, uhambe usiyathenga komnyoro, uhambe usiyathenga kosekusile, uhambe usiyathenga komaplanka, uhambe usiyathenga komawunga, uhambe usiyathenga ecomplex, a-affecta thina. Ngoba akula muntu ongantshela mina ukuthi njengo-leader we-EFF ukuthi ama-sanctions kobulawayo asinceda ngani. Ama-sanctions ayenza i-fuel, i-petrol idule kakhulu. Ama-sanctions ayenza ukuthi even yena uhulumende nxa siyadinga izimali, egcine siyadinga izimali zechimbazo, izimali zezigangi.
Umnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe uthi uzakhuluma lo Dohan ngezijeziso zenotho.
Kukhanya lindaba yama-sanctions abantu asiyiboni ngesolinga solinye, kuba lokhona ukwehlukana ngasoxoxwa ngayo. Kungakho ke thina njengabo sopolitiki sithe sizalithola lelo thuba lokuthi ke sihlala la ephansi, kukhona esimlungisele khona, simchazele kabanzi, ngoba thina sihlezi labantu, siyakubona ukuhlupheka kwabantu, siyakubona ukuthi ilizwe lethu aliyiphambili. Kuqakathekile ukuthi izijeziso lezi zesulwe ngoba azikho emthethweni.
Umnumzana Edwin Ndlovu uthi izijeziso zenotho abazaziyo yilezi ezetheswa uZulu libandla leZANU-PF.
Izijeziso zomnotho ezetheswa ke inkokheli ezikhona elizweni leZimbabwe ezokuthi uZulu abantu bebengaphathekanga kuhle njalo baqhubeka bangaphathwa kuhle, okudingakala ukuthi ubukhokheli kumele butshintshe indlela obenza ngayo, buhloniphe ilungelo loluntu. Ngibona nxa lungenza njalo ke lobo bukhokheli, izijeziso zomnotho lezo ziyapho nguphela nje njengamazolo, ukuthi nxa ilanga selitshisa amazolo ayaphela. Kayisizo zijeziso esingathi thina kumele kubuye kuzokhulunywa, kumele kuthunyelwa abantu bazo-assessa lokhu lalokhu yana. Hhatshi izijeziso nje esingathi thina ubukhokheli beZANU-PF ikakhulu yibo obuyethese abantwana beZimbabwe izijeziso zomnotho. Hhatshi ukuthi sithi izijeziso zomnotho lezo zivela phandle ke abantu zibaphethe njani.
Kulabanye abathi kumele kudlulisiswe umonakalo odalwa izijeziso zenotho lezi ezafakwa lilizwe leMelika eleBhilitane lamanye kulandela udlakela olumangalisayo eZimbabwe okuthiwa lwalutshotshozelwa libandla leZANU-PF. Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcweti yecubungula ezombusazwe, uthi uhambo lukankosazana Dohan luqakathekile kakhulu.
Ukuza kwenxusa le-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu. Sithemba uzakhangela lolu daba nxa zonke, ekhangele ukubana ama-sanctions lawatha khona aphethe njani isizwe seZimbabwe. Okwesibili njalo aphinde akhangele njalo ukuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo lokuthi ahloseni, ngoba ngibona kunxa zonke kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-impact yangkhona, kodwa njalo sikhangele njalo lokuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo, njalo izinto zangkhona seza lokho ezikhona yini na ezaletha ama-sanctions lawo.
Elemelika lafakela izijeziso zenotho abakubandla leZANU-PF abedlula amajumi ayisitshiyangalombili 86 kanye lamankampani angamajumi amahlanu lasithupha 56. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.